Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le coronavirus ngoba esithi iningi bese ligqoka ama mask entanyeni lingasalandeli limgoqo.
Asinasi isiqiniseko salokho, kodwa njengoba umongameli washophela sesizothatha kubo sopolitiki lokho abakushoyo sikuvume ukuthi mhlawumbe kuyisona isizathu.
Ibandla le MDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli iCongress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo lanxa wayeyisiphathamandla sebandla leli umnumzana Bednico Bebe esithi kawumiswe lomhlangano.
Abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale i-suspension le expulsion letter bengakaphenduli lelo daba.
Elemelika liqale izolo ukuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus.
Ya ukubuya kweJackson lokhu kumbaxambili, abanye bangani bayethuka, abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele imbhoqazo lo ubuvele usubhoqile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le coronavirus ngoba isithi iningi bese ligqoka ama mask entanyeni lingasalandeli limgoqo. URamaphosa uthe ngalokho inani lababanjwa igciwane le coronavirus liyakhwela nsuku zonke kulelo lizwe. Izolo uthi kulabantu abazinkulungwane ezine 4,000 abatholakale belegcikwane leli ngelanga linye. URamaphosa uthe lanxa bengakakhuphuli izinga lokulimuka kumbe ilevel ngesiNgisi sokuzengezelelwa amahola ekhefyu njalo kubotshwe ziqine kumigoqo ebivele ikhona efana lokugqoka amamask, ukuqhelelana kunye lokuhlangana abantu bebanengi sikhathi sinye. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezalane zakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusu Moses Banda.
Njengenhlanganiso ukubhebhetheka kwegciwane le-coronavirus kuyinto engasiphathi kahle ngoba ziningi izimpilo ezilahlekayo, kanti njalo kunemithelela nemiphumela emubi kwezomnotho. Nakhona sisiza ukuthi mhlawumbe imbangela ukuthi abantu sebenokungaziphathi kahle kakhulu sebeziphethe kabi kungaba yikhona kuyimbangela ukuthi kube nokubhebhetheka kwalomkhuhlane. Asinasi isiqiniseko salokho, kodwa njengoba umongameli washophela sesizothatha kubo sopolitiki lokho abakushoyo sikuvume ukuthi mhlawumbe kuyisona isizathu. Kodwa abantu ukusukisela ngesikhathi kusavaliwe kuno level 5 abantu bebeboshwa nsuku zonke beboshwela ukuthi cha kabalandela imigomo, kwathi namasokudlulile makuzovula umnotho ko August September bekungekho ukuthena okwehlukile. Kodwa ukukhuphuka sesikuthola ngalesi sikhathi yikho lokho mhlawumbe singakwazi ukuthi imbangela kahlehle ngaba yini, kanti njalo kuyinto esikhathaza kakhulu.
Sizwe umongameli Ramaphosa esithi yena kukhanya iningi bese licabangela ubana igciwane alisekho, yiko esesithi ngekhisimusi abantu bangabi baningi. Ungathini wena sikakhulu sikhangela ukubana igciwane leli lingani selimemethe kanjalo?
Amanyathelo athethwe ngumongameli ukuthi ikhisimusi kube nezinqumo ezonene mhlawumbe nemithetho nemigomothizeni yokuthi kwehliswe izinga labantu lokuthi bavakashe kumbe bazijabulise. Ma empeleni kuyukuthi izinga lomkhuhlane liyakhuphuka, kulinyathelo elihle kakhulu lokho ngoba phela kuzogwema. Kodwa besicabanga ukuthi mhlawumbe into bekufanele iyenzakale ukuthi ngabe abantu bayafundiswa ngobungozi nangokuba khona ngempela, hayi ukuthi abantu bebecabanga ukuthi sokunokwehla okutheni yikhona okuyimbangela. Ngoba abantu abakazi kusukela nasekuqaleni abantu umkhuhlane wafika beziphile impilo yabo, kanti baqhubeka futhi nasemalokishini bephila ngendlela ababephila ngayo nalapho kade siku lockdown. ukukhuphuka kumkhuhlane ngalesikhathi kuyinto nathi engazi singayizwisisi kahle kahle ngoba umkhuhlane uqala ukwehla masiqala ukungena esikhathini sehlobo sokushisa kodwa manje ukuthi siyaqala ukukhuphuka ngoba uyakhuphuka kwelaseMelika nelase Europe lapho esazi ukuthi kuyabanda khona yikho ukukhuphuka siyavuzisa lokho asizwisisi ukuthi ngenxa yani umkhuhlane ukhuphuka lapha kuyinto sisafisa nathi sizwisise ngoba kubukeka sengathi osopolitiki nabo sebepolitika ngezimpilo zabantu
singathi kahle kahle kuyini okungaba kubangela ukubana limemetheke leli gciwane lona kade selingani selinganeni
Wendlela sibuka ngayo bekungafanele ngoba nokushisa kuyashisa kanti nomkhuhlane wophepha nje awukho kwelase Africa ngalesikhathi ngoba sisazi ukuthi sesike seze ukuthi cishe lomkhuhlane uhambisana nophepha kumbulo hlobo luthizene lolophepha kufanele ukuthi kukhuphuke phela emazweni anamakhaza ngalesikhathi into engathi yasisolisa sike sezwa lo ohambisana onguye nophethe ezobulungiswa uChief Justice ekhuluma ngokuthi le mithi yokugoma le kunokungahambi kahle kule mithi kanti nabantu bagcwele intsolo ukuthi ukukhuphuka lokho esikubona kweyibalo sokungenzeka phela ukuthi kungabiki ukukhuphuka njengo bempeleni kunokukhuphuka kodwa kuyindlela ukuthi uhulumeni athole isizathu sokuthi athenge nomuthi wokugoma ozokwenza ukuthi unikezwe abantu bonke ukuba indlela yokuphakamisa ezezimali mhlawumbe emankampani nithizeni kungakho sesithi abantu bangafisa ukufundiswa bazwisise kahle ngoba sokuneyintsolo eyiningi ezokuthi lo mkhuhlane lo empeleni ngathi sokupolitikwa ngawo sokuyindlela ekufuna ukuthi kwenzakala into ezithile
umnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso ezizalane zakamazwe awezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa Kunjalo nje ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu ababili eZimbabwe ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo oyedwa ngowemaSwingo kuthi omunye ngowemanikaland ngasikhathi sinye kulaba likhulu lechumi elilokubili 112 abangabanye abahlolwe batholakala belegcikwane lecoronavirus izolo
Yebo 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 mthwakazo muhle selinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngenhlelo abalazo zokufundisa uZulu ngokuzivikela kuCOVID-19 saphinda sikhangele okwenzakalayo emingcele yeZimbabwe lamazwe angomakhelwane ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi inengi lezizalwane zalelilizwe zivame ukuphindela ekhaya ukuyobona izi ihlobo labangani. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ivandla le-MDCT lithi umhlangano walo ukukhetha inkokheli iCongress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo. Unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora ungomunye wabancintisa ukuba ngumongameli waleli bandla. Utshele intatheli zindaba izolo kobulawayo ukuthi lomhlangano uzakwenzelwa ehoteleni leRainbow Towers eHarare. Ukuze sizwe okunenge ngalomhlangano sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana Witness Dube.
Ibandla lihlele indlela ephepile njalo engaba isibonelo ekuthini nxa kusenziwa imisebenzi emkhulu njengale ngalesi sikhathi sombhuqazwe we-COVID kumele kwenziwe njani. Indawo lapho okuza kwenzelwa khona lumhlangano i-Rainbow Towers eyindawo ekwanisa ukuhlala abantu abangu-4,000. Kodwa lindawo ilenkundla njalo ngaphandle ezivulekileyo sibili inkalakatha zenkundla ezidlula inkundla zokudlala umdlalo webhola elikhatshwa ngenyawo. So ibandla likuhlele ngendlela yokuthi abantu bazabe befikela kulezo nkundla eziphandle okweneliseka khona ukuthi bame nanzelela ukubana kabasondelelane duze kathi njalo babe begqoke ama mask kathi njalo nxa sebengena phakathi bayabe besanitizewa babe thola ngamabhasi besuka kulawo kulezo nkundla ezivulekileyo sebesiya ehoteleni bayasanitizewa bengena ebhasini basanitizewa bephuma ebhasini ke phakathi kwendawo lapho abavotela khona e-Rainbow Towers kuyabe kungena abantu abalikhulu kuphela 100 kanti njalo ibandla liyenze uhlelo lokuthi lufundise abanye abangu 1000 abazabe bekhangela abazabe bayabakhangela kubana kuyananzelelwa konke ukuthi umkhuhlane kawumemetheki kanti njalo futhi ibandla libize iMinister of Health ukuthi layo izabe ingenela ke inanzelela kubana abantu bayabona ukuthi kwenziwa kuhle lamapolisa lazo zonke nje ingatsha zikahulumende ezikhangelane ngakho ziyabe zikhona lazo ukubona ukuthi konke okumele kunanzelelwe ukuze lo mkhuhlane ungamemetheki kuyenzeka.
Ungaba lolwazi lokubana babe bebangaki abantu abazabe bekhetha inkokheli emhlanganweni lo?
Uluhlu kumbe inani labantu abakhangelelwe ukuthi babuye kule Congress ukuba yibo abakhethayo belime ku 3000 kodwa ngokukhangelelwa kulokho kulungisiswa kungathi lingayehla kancane libe phakathi kuka 2500 layo 3000.
Abanye bathi ngemva komhlangano lo ibandla lenu lizaba seli iziqephu.
Hayi mphephetha ke labo abathi ibandla lizadabukana lichithekane ngomva kwe-Extraordinary Congress ngoba kuswelakale inhlanhla kwabanye. Okunye kwakhona kungaba izifiso zabo kubana ibandla lidabukane kanti njalo okunye kwakhona nje kungaba yikwehluleka ukunanzelela ukuthi kupolitics kwesinye isikhathi abantu kabaze bavumelana konke ngezikhathi zonke. Sebengaba khona abangacabanga ukuthi ngokungabi lenhlanhla ekutheni babe ngumongameli isikhathi siyabe sesifikile sokuthi bazimele bodwa njenge-political organization eyinye ehlukile mhlawumbe kule MDC T. Kuyatholakala lokho akumelanga kusimangaliso. Kodwa into okumele siyinanzelele ukuthi i-Extraordinary Congress ilethwe isinqumo ese Supreme Court ekade sihlezi phezu kweconstitution yeMDC. Okumele abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi ibandla labo ele Movement for Democratic Change eliyilo eselihlale iminyaka edlula amachumi amabili lincintisa kupolitiki zeZimbabwe kumbusazwe weZimbabwe lizasala lilibandla eliqinileyo.
Umnumzana Witness Dube lilunga lebandla leMDCT ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje oyengunobhala jikelele walelibandla umnumzana Bednico Bebe waqotshwa ebandleni leli wasala oludaba emthethwandaba ukuthi kumiswe umhlangano lo. Uthi usefake umfutho kusicelo sakhe ukuthi sithoniswe ngesiphangiphangi.
Udaba olusemthethwandaba Chris ngolokuthi ke wathi mhlaka 8 November ngafaka udaba emthethwandaba olokuthi ngangithole isuspension engahambanga kahle engazange isetshenzwe ngendlela yeconstitution yebandla. Abazange baphendule ke abe MDC kanye lo president ukuthi udaba luphuqubekele phambili. Abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale isuspension le expulsion letter bengakaphendule lolo daba. Semfake olunye njalo udaba lwe review oloku reviewa i expulsion ngenxa ukuthi ke bavele ngabantu abalobuvila bokuphendula ngoba mhlawumbe enxa abaphendula ngoba into kazibamela ngakudle bayazi ukuthi bephula isisekelo sombuso. Sengidecideke ukuthi ngifake okuthiwa yi court interdict, agent chamber application for a court interdict. So ke agent chamber application iyenzakala ukuthi izwiwe ngesiphangiphangi engibona izwaziwa ngesiphangiphangi ungakapheli iviki njalo iSaturday ingakafiki.
Manje nxa kuyikuthi umthethwandaba uza yekela ukunquma kumbe uphe isinqumo sokubana iCongress iqhubekele phambili akhona yini amanye amanyathelo zawathatha?
amanyathelo maningi angaenzakala eGandi kodwa engingakutsho kwakade sikuthi hayi sizachapha ibholoho nxa sesifike emfuleni asimeleleni ke iHigh Court ukuthi izakhipha impumela ethini bese sikhuluma ngokuya phambili sesibone impumela.
Umnumzana Bedniko Bebe wayelilunga lebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet eleNewsHawk lithi umhlangano weSADC oyenzelwa kwele Mozambique usunqume ukuba inkokheli yalumanyano kumele ihlangane ekuqaleni komnyaka ozayo kukhulunyiswana ngodaba lwabahlamuki besimuslim khonale eMozambique. Umnangagwa usemhlanganweni lo lenye inkokheli ebalisa umongameli weleBotswana uMokwesi Masisi weSouth Africa uCyril Ramaphosa lo wakhonale kweleMozambique uPhilip Nyusi. Iphephandaba leChronicle lithi kulamantombazana amabili asafunda esikolo kobulawayo azibuleleyo ngoba esezithwele. Leli phephandaba lithi amantombazana la ngabanye benkulungwane zamantombazane asezithwele ngalesi sikhathi sokuvalelwa ezindlini ngenxa yobhubhane lwecoronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7. Mina ngilombuzo la ukuthi ama sanctions okufakelwa izimbabwe kufakelwa ama sanctions yayisazi na ukuthi izafakelwa ama sanctions ngendlela ukuthi uSmith ube ngaphansi kwama sanctions kodwa sikubona imali kaSmith isebenza intuthuko isenzakala ngaphansi kombuso kaSmith. Okwehlula thina kathesi government ekhona kumbe kufakele thina abantu bezimbabwe kumbe kufakele igovernment akasikwazi, sicela ukuthi igovernment isichazisele kahle ukuthi sawonani ukuze kube lama sanctions kumazimbabweans.
Nginjani lonke basazi baStudio 7, ngiphisela umnyaka omuhle ophelayo. Ngithi inkosi ngabe liphathisa lonke idlala ikhe simusi lingabaphilile khona ngapho. Tadika manager Ketan Treasure Sigoletu Dona Krisen Kampan Hopu Chiani Lepira Njani Bridget Ngiti Likuli Rizitkini Ikorona iya pambili wantwana Nazelele wana Ikisimuzi seduze Lingandali likuli lama break. Please please siyacela Nazelele lama mask The social distance Likine konoko.
Sanibonani bantu bakithini njani ngezindawo. Siyazizwa nje iziphathamandla zezanuPF zisikhuluma kabi nabantu abasebenza eGoli zithi into ezingena lo mkhuhlane elizweni. Umkhuhlane kuzothi kuyibo abahlukumeza abantu ababulala abantu. Ikorona lezanuPF umehluko kubi. Anke into eyi-1. Why bengazinuka amakhwapha bona kuyibo ababulala abantu? Lawo bayabulala phela bezanuPF. Bengazokuqamba amanga bethi kona umkhuhlane ungena la abantu abasebenza emangweni. Kanti bona bayini? Babizwani bona? Ngoba ngamasela ngababulali bafana lecorona into eyi-1. Ngabula mehluko. Into engijabulela abafowethu kwabayehle bayemakhaya loba nje kusinzimela kusinda ngoba isimo sethu sike sabasibika kodwa nginesifiso ukuthi uma bengafika nje ekhaya ayebesiza siza abadala injivilime laphana ichilime labodadewethu bencedincedise laphana ngoba eshe thina phela siyazi sesihlala egangeni asisaphila ekhaya atleast ma ungathi ubasizile kancane kuba ngcono le ndlala yiti kuwafuka kancane ngoba indlala ingangena ebantwini isuke iy'nkingi into esibungelayo ukuthi uma bengaqina nje abafowethu bechiye bencedisile. Hayi lizwe lakithi isithwali senzima ukuzwa nje bevuka bekhuluma loba yini abantu bezanuPF and bakhuluma nje njengabantu abasephusheni phela kwela abazazi into abayikhulumayo khuluma amanga kuphela wakuluma manga wote nukuti ama boda ave vale mini ikorona vili ivili sekaya kui yuiza nukifu ikorona vili yuiza nukifu upela kula mtu ngapazi mnanga kwanju uku vali pota uya beseza upela mara vili obvious ikorona mwe vili
salibona ni kustitio 7 mini kamalame u Adolf Shaba nitandu kubo nga ngenhlelo zeni ilisipazo na lage ndaba ilisipazo na ngukwetembeka ngukunga keti hlangothi okwenza abantu bekwazi ukuzibonela ukuthi ikuyini ikuphi njalo kwenzeke ezweni lakithi. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo ile nto eyenziwa ku-MDCT eyabomakhuphe alolwana lunxuwa lolwana akusela lutho akusela lutho nje so into ngayithola nje imipankwa lako konke ngoba konke labana abantu angazi lokuthi singababiza sithi yini ngoba hhayi abalantu abazoyenzela iZimbabwe vele le future yabo vele ayikho kupolitics wonke nje labana abaku-political dustbin nje indoda eqothe engaba khona laphana ngu-Abednego Bebe hayi laba abanye laba akulanto abazayenza ngithanda ukubonga iqembu le-MDC Alliance ngento abazenzayo i-1 million campaign yabo abayenzayo bekhohlwe ne-side show leyenziwa ngabothokozani khobhu bona baconcentrate ezintweni eziyakha ikusasa elingcono bengena emakhaya kuma-reserva besenza ikhampeni yabo hhayi ma kukuthi abantu bakhankase kahle noma ukujontsha ngeke kuze kubasize
kanti mina kule nto engayizwisisi kuhle lapha kanti yona i-Supreme Court yathi ukhuphe aqotshe ama-MPs e-alliance yini kumbeni yathi yona into wazihambanga kuhle bahambe ku-Congress yini kanti manje wayi bengasahambi ku-Congress bahambe belungisa udaba lwe-Congress yena sebhizi ngokuxotshana lamalunga e-alliance kunokuthi bayenze lokhu okwathiwa i-Supreme Court. I-Supreme Court azange itsho ukuthi khona ikhipha amalokuzi ama-councila lama-MPs awe-MDC alliance yathi akuhanjwanga kuhle kumele bahambe baye ku-Congress bangavela ku-Congress yikho lapha okuzabuya sokulayetha into zihamba njani kanti manje yena ukhuphe ubhizi ngokubakhipha kanti esiku-ama-by-elections abasafuni kuwenza babe ngasafuni ukwenza ama-by-elections futhi kanti bayakwazi ukuthi bayenze ama-by-elections futhi izawini i-alliance futhi njalo yena ukhuphe ma engena ephalamenti umelele bani abantu bathi bona basephalamenti bamelele apha ama-constituencies ngoba abantu vele ngababafuni bamele bani lo muntu ongiyabameleyo ku-constituency ukuthi bamele ukuthi khona bancedise obani abantu sifuna abethu bona ababevele bekhethi
nyambangala nje mangisizwa amatonga ayithi ajabuliswa ukuthi umnankagwa ukhuluma isihlobo sabo waye bengakhaleli ukuthi khona ebanikeze ukudla kumbe baholise imali kumbe abayimbele imigodi kumbe abafakele ama-sanitizer ebantwaneni ezikolo lapha dani ukuthi bejabuliswe ukuthi utawukhuluma ulimi lwabo kusizani khona lokho and uzogijimaye khona ayebancenga ngomumbu obolileyo namabeli abolileyo istedi kube ngawo ngabantu abacabangayo ukuthi isikhathi sonke wayekuphi ebuya esizokhuluma manje angithi uyabona vele ukuthi akasela support yonke indawo usehamba engene emazweni ezindaweni lezi ezingakhanyiwe lezi efake isupport ngoba ebantwini bantwini vele akula muntu omfunayo lo muntu abantu bakhathele ngayo lelizwe lakithi selangena lokhu ukutshontsha ukhetho le nto leyo kumele ibhekwe namehlo abomvu yinto emele ibhekwe impela ngoba sekusezakala loba yikuphi nje ama-election asetshontshwa loba yikuphi sokuqebezela le nto lena aazi ukuthi kona iZANU-PF iyafundisa ubani umkhuba omuke osugcwele kanje abantu sikhathele ngale iZANU-PF le sikhathele yilaba abantu laba abantu abaphili kahle elizweni ngabo laba abantu and ngizusizi ngalaba abantu abadilizelwe izindlu ngapha kuthi abantu behlala ezindlini becashele i-corona ngapha abantu badilizelwe izindlu abantu balala emanzini kodwa laba abantu abalashemu lapo mina angazi ukuthi ngobaba bobani ngomama bobani abantu abalenhliziyo ezimbi njengabantu bezanu nangazi ngibabona abantu abanje.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika. Idale elikhetha umongameli elithiwa yi-Electoral College izolo lenze ukhetho lokugcizelela ukukhethwa kukamnumzana Joe Biden ukuba ngumongameli ngenyanga edluleyo. Inyathelo leli libonakala njengesibonelo nje kuphela esokugcizelela ukhetho, hathi ukhetho lwesibili. Kunjalo nje abantu baqale izolo ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ekubanjweni igciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika sebesedlula inkulungwane ezintathu, 3,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ukubuya kweJackson lokhu kumbaxambili, abanye bangani bayethuka, abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele imbhoqazo lo ubuvele usubhoqile. So abantu abaningi vele bawulindele kakhulu kakhulu. So sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani ngokwahlukaniswa kwawezibhedlela lokuthi bazaqala ngobani, kodwa kusobala ukuthi into evele ifike ngesikhathi abantu sebeyilambele kakhulu ngokufiwa okwenzakalayo imihla lamalanga.
Wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapha?
Ya, umumo we-virus lapha esikhona thina actually ngise-Indian, umumo we-virus uqhame kakhulu ngoba kulokhe kusedlula amalanga ama-records every day. Hayi vele ama counties wonke sibili ami manzonzo, ya amamadlodlongwana ngenxa yokuba umuma lowo kawukhanye ubuyela emuva, ukhanye lokhu uqhama. So ugovernor walapho uHolocomb uthe abantu baqhubeke begqoke amamaski lazo zonke izinto ezincedisa ukuthi lo mkhuhlane ungamemetheki.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseOhio. Isigqibela ke uhlelo lwanamhlanje. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi ke sikhangele ebesilazo. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ibandla le-MDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli i-Congress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo. Lanxa oyisiphathamandla sebandla leli umnumzana Bednico Bebe ehambise lolu daba emthethwandaba esithi lumhlangano awumiswe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.